iwe watshengisa ngothando lwakho mtengi we watshengisa ngothando lwakho basukuseleni mtengi we utshengisa ngothando lwakho mtengi we utshengisa ngothando lwakho basukuseleni
Yeah.